abaku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So they've promised us we will get a response in a few days' time.
Odokotela sebehlele emsebenzini okwesikhathi bekhalale umsebenzi okwesikhathi eside ama senior doctors. Namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi kudaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa.
I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela bezibhedlela zikahulumende asebehlale umsebenzi wokwesikhathi eside isikhathi eside bengayi emsebenzini ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela besuka esibhedlela seParirenyathwa belubhekise edalele eParliamente ukuyanikeza incwadi yezikhalazo zabo befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungisiswe ngokuphangisa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama senior doctors babamanyene labo dokotela abasagqiba izifundo ama junior doctors behlabela ingoma eziveza isimo ezizibhedlela lenhlupho ababhekane lazo bethula amabhakane alotshwe amazwi asola uhulumende beqonde edale eParliamente lapha abashiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa iholo, ukulungisiswa kwesimo ezibhedlela lokubiselwa emsebenzini kwabodokotela abaxotshwa umsebenzi. Ekhuluma nentatheli izindaba kunobhala wabodokotela umnumzana Aaron Musara uthe benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo edayela eParliamente njalo balethemba ukuba amalunga aleli dala azangenela kulokhu kufuthelana phakathi kwabo lo mqhashi.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So
sishiye incwadi yethu yezikhalazo kumkhulu wepharlamente sesibuyela ukuya lapho esiqalele khona esibhedlela seParirenyathwa.
Udokotela Masimandoro omunye wabakade bese kutshengiseleni wanamhlanje uthi balethemba ukuba amalunga edayela ephalamende azalalela izikhalazo zabo.
So today it's day 94 of this ongoing in-person capacitation of doctors.
Namhla lilanga lesi 94 selokhu sakhalala umsebenzi. Namhla kuncitshiwe incwadi ngabodokotela abasafundelayo labadala. Sithemba ukuba idale leParliamente lizasincedisa ukuba uhulumende azwe izikhalazo zethu njengelizwe.
UNdoro uphinde wagcizelela ukuba balesifiso sokubuyela emsebenzini kodwa bafuna uhulumende alungisise isimo esezibhedlela ukuze kusebenzeke.
I really feel that the will, I personally have the will to go back to. But the primary cause has not been addressed. We talk of
sibona angani lokho okwenzakala elizweni sokufuze ukukhangelisiswe. Udubo lolu lukhathaza wonke umuntu. Njalo abameli bedali laba abameli bePhalamende abakhangelisise lolu daba. Siyafuna ukubuyela ezibhedlela kodwa asilawo ukusebenzisa ufuze kulungisiswe lokho.
Incwethiko zombusazwe umnumzana Mlindile Mancitshana uveze ukuba idale leParliamente lisoze lenelise ukubasiza ngalutho esithi bazathola impendulo abayithola kumphathintambo wezempilakahle. Umphathi indaba ezimpila kahle umnumzana obhadaya moyo izolo utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uphakathi okukhulumisana labo dokotela ngezikhalazo zabo eziguqela izihulo okuyinto engeke yalungisiswa ngelanga elilodwa. Isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisiba sibi ngamandla ngoba kungela sizo oluvela kuhulumende selokho odokotela baqala ukukhala lo msebenzi. Ukumanyana kwabadokotela asebehlele emsebenzini labasagciba izifundo betshengisela kwenzakala ngesikhathi abasagciba izifundo sebele inyanga ezidlula ezintathu bekhalele umsebenzi, abanye sebaze baxotshwa lo msebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka 2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana ezeguidance and counseling ukuze zibe izifundo ezizaba ingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutsha ugrade 7. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le ngeminye yemizamo eyenziwa nguhulumende yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye. Kungalesi sizathu, ababalisi bemhlubulweni beMathebele Land North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi ezeguidance and counseling bebehlangene lamuhla behlela abazakwenza ngomnyaka ozayo. Umsekeli kamgcini sihlalo weMathebele Land North Guidance and Counseling Life Skills Association iManga Kliseta umnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa labo yakheke.
Esikhane esiningi kusukela kudala iguidance and counseling ibingekho ezikolo, yikho ukunanzelela ukuthi abantwana kakhulu bayazithwala amankazana bayenza kwama-drugs konke nje ongama-social ills khona lokhuyana. I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Njiviki ephelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile. Kuyatshengisa ukuthi i-guidance and counseling ubengayitholi ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi we-guidance and counseling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labo malume ukuze beluleke abasakhulayo.
Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana abanye bakhula bahle balahleke, abanye bayazibulala, abanye benze ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo. So u-guidance coordinator u-guidance and counseling teacher uthatha iviki likamama likababa likamalume likakhulu esikolweni njalo uyacebisa njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomntwana. Thina esikolo siye saba le case ye suicide. Umntwana wayethi abadala bamzisibona babelama expectations kuye kwaba lokuthi wavela incwadi sayithola sahlala naye umntwana phansi okokuthi ukuthi ngaba senzanga into enjalo ngabe sikhuluma ngomuntu osowadlulayo.
Umnumzana Polite Sibanda ongu-provincial remedial tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se-early childhood development i-ECD.
Isifundo lesi se-guidance and counseling siqakatheke kakhulu ngoba siyagoqa abantwana. Thina bogatsha lwezemfundo sikhangelele ukuthi khona i-guidance and counseling kumele ifundiswe kususela ku-ECD A aze ayefika ku-A-level efundisa i-guidance and counseling ngokuqakatheka kwayo ngoba kathesi abantwana balezinduba eziningi ezibahlaselayo. Sebeqalisa ukuthi khona baye emacansini besesebancane, abanye baqalisa ukubamba izidakamizwa lokho besesebancane, abanye zasizwa ukuthi abala amaphathawo laba benziwa kuthiwa amavuzu bhathi. Isifundo lesi se-guidance and counseling siyabagoqa laba bantwana.
Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso yesethule trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo umlando bawuchiye ukubo ukuba bakhethe abakufunayo.
I-guidance and counseling kutsho ukuthi sincedisana labantwana ngama-facts about life. Siyaresearcha izinto ezenzakalayo currently sibe sesihamba la siyebafundisa abantwana labo ezikolo. We are sort of ama role model. Singabapresentela asibatshele ukuthi into le engutshela yona yiyo kumele uyilandele. siyabachasisela sibatshela ukuthi impilo inje bona sokusiba yibo abazikhethelayo ukuthi besile concern ngama grade 7 results ukuthi ama teachers or iministry ayikukhangele are they genuine results or kukhona okuyenzakala because uzathola omunye lo 5 the next omlandelayo ule 14.
Ababalisi abangene umhlangano walamhlanje wonke bavumelene ukuthi izifundo ze guidance and counseling ziqakathekile kakhulu kubafundi ngoba impilo yalamuhla isiyehlukene leyakudala. Kulezinsuku abantwana bakhula bengazitholi izeluleko kubo babakazi kanye lakubo malume, kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe bagoqe balondoloze ikusasa yabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi kwamanyano we-United Nations i-World Food Program ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebabela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku-4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ile mali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland. Unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo yokubana bazithengele ukudla, lentengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nxa liqathanisa emadolobheni lasemaphandleni lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ungathi kuzinxa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki yangawo.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamaNdebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi seKezi umnumzana Lethukuthula Dube uthe bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le black market kuphela, izinto ziyadura, akulancedwe abantu abalitholayo lapha.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo WFP labo World Vision.
Lokhu ke ngokwakudala khathesi akula ngithiwa sikuyezwa vele ukuncede esingalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingu Moziphothe laye uthi eyalonyaka indlala imbi okumangalisayo.
Isililo sibili ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedisa abantu bayahola umumbu nge-drought relief program. Kodwa iqiniso elikhona babankomo indlala ibhahile. Ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka lo esanda kuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli weInsiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadansa kakhulu, lokhu ngababala ngaba khona semhlabeni okunje angazi ngikubonele iqiniso elikhona labantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjeasanga bakubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili nanku phela izulu likhanya lingekho. Njengokutsho komqondisi we-WFP umnumzana David Beasley kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC yimi uNtungameli Nkomo.
Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukunceda izihlobo labangane ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Uphenyo lokuhlaziya ukuthi uMongameli Donald Trump weMelika ingabe wephula umthetho ngakho-ke asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment soluphambi kwekomithi ebona ngezemthetho edalele ephalamende ye-Judiciary Committee esungule ukuzwa ubufakazi bengcwethi zomthetho iningi lazo kungabaqeqeshi bezifundo zomthetho emakolitshini amakhulu awe-America agoqela i-Stanford University, Harvard University lamanye. USenator Kamala Harris owesifazana umsundu obephakathi kwalabo abancintisa ukuthola isikhundla sokumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa ngomnyaka ozayo ubike ukuba kasenelisi ukuqhubeka ngomkhankaso ngoba isephelelwe imali yokusekela lomsebenzi. Zigqibe umnyaka zisenza eziwenza ezikwaziyo izizalwane zeZimbabwe egigini eliqoqwe yinduna yabo eGoli umnumzana Thulani Mgoqo Jubane. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezikhunswa kugidwa kuluthuli kwazise beziphume ngobunengi izalwane zeZimbabwe zakuthi gwaqa eBerea Park egigini lamagigi okuphela komnyaka. Enkulumeni yakhe kuZulu unduna uJubane uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe zitshengise kuzwana lokudlelana loba zisemazweni. Uthi into eqakathekileyo kakhulu kulabo abadabuka kwamthwakazi iningi labo onkaba zabo zilapha eMzansi yikuthi bakhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakwele South Africa.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngibone isizwe samahlaba ezulu sihlangene kanje. And masingenza njalo izinto zethu zizosilungela. Siyekele ukucwasana ngobuhlanga. Masingabambana kuzosilungela. Asizona iziphepheli njengoba silala kusekhaya la. Kodwa njengoba kusekhaya nje inhlonipho iyadingeka.
obemele induna zakwele South Africa kuleli gikunduna undwandwe ubesixwayiso kulaba bathi ngoba sekuyikhisimusi izilakalaka bahle barhwatshe batshwathike ezambeni.
Kanza kwethu ukujabula kuhle kodwa uJehova uzonda ukuthi umuntu kuphela into angayifuni kumuntu ukudakwa. Ngoba kulokho kuvele kwenza ukungukuthi umuntu abeselahlekelwa yinhlonipho kanti ukuphuza kuhle ngoba asiwenzi thina umcimbi singabi nawo amanzi ampontshwayo.
Omunye wabaqoqi baleli gigi umnumzana Alphos Fuyana uthi kubathokoze kakhulu ukubona izalwane zeZimbabwe ziphetha umnyaka zindawonye.
Umcimbi uhambe kahle kakhulu ngendlela eyisimanga kuze abantu bezomamela ukuthi ama-leaders abo abaphathelene. Okungijabulise kakhulu ukuthi nesizwe sakwaZulu sikwaZulu ukuthumela izinduna ukuthi zime kunye nathi. Nokungijabulise ukuthi bekunabatsha kuyabonakala ukuthi impela abantu bathakazelela into zakubo.
Kanti-ke njengoba iningi lizabhekisa amabombo ekhaya kukhefu lekhisimusi, induna uJubane uthole ithuba lokubafisela inhlanhla.
Akube mnandi kube njalo, sihambe kahle siye emakhaya siyojabula nabazali bethu siphinde sibuye singabaphilayo. Lelahle
loke ubungumkhosi okusina le miculo kadike lembongi bezibizwa zisabele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Dabuzetha wena ohlanga kuzela ukhanda lubanzi hako kamathathela ivalela ukuthelezi yavalela ungena etsheni bathi ivaleleni bafana ingangena ekhaya kholiyethi ingangena ekhaya ifika izoni zithele insingizi ebangayizulu kuphendula itshe lehle phezulu kube nengeni libone ngondwandwe labona ngabathembu ondwandwe bakithi egudu balimemezelela amathemba akithi esandleni alinezela enziwa isazeno seyixaku seyinkomo zenkosi sinesimaphundu simaphumulela fana nemvubu yasethi wena baba amadoda yamomotheka yabuka izinkomo yanyekobala unkomo zabhebe bombeni phakumeza umsenteni wagijima umbehlembehle wamanzi ibheshu yabezetha yabezetha wena ohlanga.
Yebo ke lizwe imbongi lapho ke ibihaya ke umnumzana Thulani Mgoqo Jubane induna yabo khona le izizalwane zeZimbabwe eGoli. Kusenjalo ke iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lonyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obukhona lokuqonga kwentengo yamatikiti endizamchina. Okuningasikuzweni ke kuntathela izindaba iStudio 7 uEzra Chesasibanda ekhonale eBhilithane. Hayi, limelele ke imitshina yethu isale ngxaki lapha kodwa kuzalunga. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke simelele ukuzwa daba oluvela eBhilithane lentathela izindaba yethu uEzra Chesasibanda. Inothi iningi labahlala khona lelithi alisoze lenele ukuya ekhaya ngoba kuyadula amatikiti njalo le mali bafika bengaselayo ekhaya lapho intengo yempahla lakho esikhuphuke khona. Likhumbule njalo ukuthi ngemva kwalolu hlelo liyalandela olweStudio 7 Live Talk, kodwa kwakathesi asizweni ke udaba oluvela eBhilithane.
Akamparakazi iminyaka yonke kuyabe kuxokozela abantu sebebuyela emakhaya ukuyabona izihlobo labangane, kodwa ke lo nyaka akunjalo. Umnumzana Matthew Mpofu uthi izandla zimfitshane, ngeke akhone uhamba ekhaya ngoba kulobunzima bempilo khonale.
Mina ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyofika ekhaya ngiye kuba lezihlobo zami ngendaba yokuthi amatikiti ayadura kutuzo hambu ya fige kaya. Peta lapo mauso figile kaya, bazo ulani, wanalabe mbala ndileo ngobabonke wabe sebe kangelele gimi. Pela maufigile vele laba base kaba kangeleo ngutuza buyuba ubapatela ogogula. Aimpilo ya Zimbabwe sinzima kakhulu. Iko nje ikhisimusa umuntu uyayidlala nje engilazi hlobo.
Onkosazana Zombili Ndlovu ohlala edolobheni leParis eFrance yena uthi ukusalakala kwezinto ezifana lamanzi lamagetsi yikho kumenza enqame ukuya ekhaya.
Lo nyaka hayi angibona ukuthi ngisaya kuya ekhaya because isimo sakhona asimnandanga. Ukuthiwa kulamanzi akulamagetsi kuphile kanjani endaweni enjalo ongelamanzi siye ngaphezambuzi isigeze ngani sinathe ngani sipheke ngani hayi ngakho mbe ngamagetsi kuphela benza ukuthi hayi kulomlilo sipheke ngomlilo sibasimlilo kodwa amanzi yi main problem yi main concern yami
abanye bathi izikolo zivalwa kwesikhatshana eNgland okwenza kube nzima ukuvakatshela ekhaya ngekhisimusi unkosazana Tawana Moyo ngomunye wabatsho njalo
hashi mina lonyaka angisoze ngiphumelele ukuhamba ekhaya ngoba abantwana bavala isikolo okwamaviki amabili kuphela. Esengiza kwenza, ngizathumela abadala imali ukuze bekwazi ukuthenga labo igrocery badle ngesikhisimusi ngoba kuyisikhathi sokujabula. Sengiyabuya ngibone lami esikhathini esizayo.
Kukanti unkosazana Virginia Macebo ohlala eBerlin kwele Germany laso kumehlule ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Ngangilungiselele ukuthi bana nizahamba ekhaya sibili ngekhisimusi. Imali yamatiketi ayisakwani. Imali yokufika sisidla khona ngale khaya ayisozibe khona. Lokuthi abantu ekhaya sibachiyeleni angeke vele sihlanganise izinto ngoba ekhaya sokudula. Ayi kubuhlungu into zeZimbabwe bakithi kusichaya umoya. Mnyaka simbili siloke sipostpone
ekhaya kusekhaya ngeke lilahlwe kutsho umnumzana Bob Zenzigola ohlala edorobheni leCochester yena ke uyaphakama ngevikezayo ukuya kudla ikhisimusi lehlobo labangani
sizilungiselela ukuya Africa by next week so siyabe sihamba ngithi ngethengethengela abantwana ngedobhadobhela abantwana impahla zekhisimusi ngoba lekhale sekuyisikhathi sokulima sikwazi ukuthi sithenge inhlanyelo yodwa kuyelinywa sidlala ikhisimusi labanye abantu ekhale kumnandi kakhulu ekhaya kwehluleka abangalazandla thina esilezandla esakhula sikhokhela inkomo sihamba phezu kogangampunza sekumele ngetshaya ugangampunza silima khona pha yesidla ikhisimusi labanye abantu ekhaya eZimbabwe
ikhefu lekhisimusi yilo eliqakathekileyo ukwedlula wonke ngoba lihlanganisa izihlobo labangane kudliwa ezangaphansi kwamagala kodwa lonyaka iningi labantu likhanya libhekane lobunzima obuvimba ukuba babe ndawonye ngalesi sikhathi ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungamanga kuhle komnotho welizwe ungatholakali kwamanzi ugetsi amafutha ezimota lokunye okuninginingi ngimele Studio 7 England igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo ke siyabonga Ezra Jesus Banda. Manje ke sesifika ekugcineni kohlelo lwethu njalo singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela asebehleli emsebenzini okwesikhathi eside ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba labo dokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa. Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka azenelisi ukuyadlalela ikhisimusi emakhaya ngenxa yokudula kwentengo yempahla. Hayi ke silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.